ukuthi abantu abaningi abalezifiso labenelisayo ukuthi babe lendlela zokuqasa bazagcina vele bengangenani ngoba imali yakhona leyo inengi kakhulu. Kalutshwane abazali abalabantwana abangayenelisa leyo mali. Akukhangele nxa asithi umbalisi nxa ezuza 19,000 kumbe yini elo mntwana omele aye eyunivesithi kumbe ekholeji. Kulabanye abantwana lapha ekhaya kumele kudliwe, kumele kuthengwe amagesi, kumele kwenzwe yonke into. Yona i-19,000 ivele kayeneli, uyayibhadala njani? Umthelelo wakhona yikuthi njengoba lezikolweni vele kungafundwa lapho ezikolweni ezemfundo yaphezulu emakholeji lemayunivesithi sekuzafanana. Akulamntwana weZimbabwe ongazitshayisa ukubathi mina siblings zafunda. Sifiso sikubona kodwa abazali kabe neliphi iqiniso lelo.
Manje nxa amakholeji lawo efuna ukuthi abhadalele indleko zawo, kuyini angakwenza?
Okokuqala kumele sikhumbule ukuthi wona amakholeji lawo ngasomabhizinesi ngamabhizinisi okwenza imali, awukaze kube khona kona lokhu ngaphandle kwalawo kuthiwa ama-private kumbe lawo yiwo abangafaka i-school fees esiphezulu ukuthi labasale bokumele kuncane. Lezi ezikahulumende eziningi ogumpela labo zoo lamakolithi ngumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi okuningi uyaphathisa ngakho emakolithini lemayunivesithi. Kudala ke laba ababefunda emayunivesithi kwakuvele kulesikhwama esesikhangelane lakhona lokhu kwezinto kwakuthiwa i-VTL vocational training loan. Ngobana kusaziwa ukuthi abazali abaningi aso bayenelise imali yokubhadala. Ngakho-ke angiboni ukuthi nxa amakolithi lamayunivesithi esefuna ukuthi kube imisika yemfundo, hayi kuyasala kuyimduli abaningi asoze benelise ngoba abantu imali kabalayo. Vele khona imfundo yasiyobhizinisi yokwenza imali yokufundisa abantwana besizwe ukuthi phambili ngale bathuthukise leso sizwe. Nxa sekuthiwa labo bafuna ukusala lokuncane, hhayi ngemva kodwa uhulumende uzadinga ingqondo, afize into elengqondo kwenze ukuthi abantu babedwenelise ukuya ezikolweni.